Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 5 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi ngibanjisa lokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo, indlela engelabuntu, indlela ephambanisa impilo zabo kathesi.
Amapolisa akobulawayo abophe ontanga abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu party, lapho abenza khona ukuganga ukugoqela ukusebenzisa izidakamizwa lokuya emacansini. Abasakhulayo laba bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Nxa sikhangele umnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wathaya wabulala abantu wabaqeda du ngo-2008 ebathaya lokuthi upresident uTsvangirai angavusi ilizwe etshontsha ukhetho.
Lanxa amalunga ebandla leZANU-PF ayehlala echothoza umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila esithi ungumthengisi, umongameli Mnangagwa uthi uTsvangirai wayengumuntu omuhle njalo uthi uZulu kumele alandele umzekeliso wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akobulawayo izolo abophe ontanga abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu party, lapho abenza khona ukuganga ukugoqela ukusebenzisa izidakamizwa lokuya emacansini mahlayana. Abasakhulayo laba babikwa belikhulu elilamachumi amathathu lanye 131 njalo babotshelwe endaweni ezitshiyeneyo zedolobho. Bavalelwe esitokisini sikhuluma nje njalo bazamiswa emthethwandaba kusasa. Amapolisa athi athole abasakhulayo laba besenza yonke inyakanyaka yokungezwa, benatha utshwala njalo bebhema izidakamizwa. Abanye babikwa bebehlome ngezikhali ezigoqela ama-screwdriver lengqamu zohlobo lwe-okapi. Abanye batholakale belamakhondomu asebenzileyo okukhomba ukuthi bekuyiwa lasemacansini. Kutholakale njalo amaphilisi apha owesilisa umdlandla ocansi abizwa ngokuthi yivuka-vuka. Umsakazo we-ZBC uthi phakathi kwababotshiweyo laba abalitshumi lanhlanu ngamantombazana. Omncane wabo uleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu kuphela, 13. Sixoxelo meli wesigaba semakhokhoba edalele parlamente umnumzana James Sithole ngalolu daba.
Abantwana bayadinga ukuthi labo bezilibazise, kodwa nje okusolisayo yikuzilibazisa lokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo, indlela engelabuntu, indlela ephambanisa impilo zabo kathesi, njalo kuliqiniso njalo ukuthi kuzaphambanisa le mpilo yabo ke kusasa. Lokhu-ke sokudinga ukuthi kungabi yinto esiyikhangela siyibone le gigatshana, kumbe siyibone kuyinto engabi isenzakala kumakhelwana, kodwa kuyadingakala ukuthi thina njengabazali asiqaleni sinike umkhubo, siqale sikhuze, silaye abantwabethu ngekhaya bengakaphumi ngaphandle. Bese kudinga ukuthi thina-ke njalo njengabazali labakhokheli asifakeni amakhanda ndawone sikhuze-ke nokufundisa abantwana, sibatshengisa njalo ingozi zokuthi benze imidlalo enjengayonale, ukuthi kuyanqabela kuzenza ukuthi impilo zabo bengaphili isikhathi eside kakhulu, ngoba base bethole balamathuba amakhulu kakhulu ukuthi betholeke imikhuhlane enjengemikhuhlane yanale yalezi nsuku engulazi. Kwenza ukuthi abantwana bayalimazana. Bembona-ke kathesi ngiyafakaza ngesikhathi se-trade bedlulileyo, bekulo budlwangudlwangu obubi kakhulu, abantwana abanye betshaya abanye abantwana, kukhitha izinqamu, begebenga, bethathela abantwana izimali, konke kwenzwa ngabantwana. abantwana abasakhulayo lokho ikho ke kuyenza ukuthi njengathi abakusinika sibini ingqobe njengabantu abadala njengabakhokheli ukuthi sihlale phansi sizame ukuthi siqoqisane sibabonise abantu abethu sibakhuze sisebenza ndawonye yelabo emthetho
kahle kahle inkinga ingapi mnumzana Sithole njengoba abantwana sebengumhlambi kazelusile nje elisa bagoqa yini abantwana njengabazali kumbe kabasagobeki
ngabona sokuyikubangelwa ukuthi ke ukuguquka nje kwezinto abantwana sebekholwa ukuthi bona sebelamalungelo amaningi abanikwa umthetho nxa abazali abanye abazali bayazama ukuthi bekhuzeke abantwana kodwa abanye abantwana ngiqiniso kabakhuzeki abanye abazali labo vele kabakhuzi ngoba kuthiwa isigogo sigoqwa sisemanzi thina lathi abazali kathi sakhuzi abantwa bethu uzathola ukuthi kathesi thina kwakuzila kuqala lathi sisakhula kuyinto engavamanga engajwayelekanga ukuthi uzathola umntwana ongumfana mbe umntwana ongunkazana ilanga selitshonile sokumnyama ngama-7 ebusuku kodwa uthole umntwana lokhu ehamba ezephenduka umzali engazihluphi lokubuza ukuthi umntwana ube ungaphi abazali bakhona lathi kasisakhuzi-ke abantwana cabanga ukuthi ukuyekela abantwana beyenza abakuthandayo yikho-ke ukuthanda abantwa bethu kathesi ungathi ungakhuza umntwana ongasowakho umntwana kamakelwane umzali wakhe kakakuvumi kolokhu uyakutshela ethi wena hamba okhuza owakho umntwana hamba ozala owakho umntwana
umnumzana James Sithole ngumeli wemakhokhoba edale lephalamende sixoxelaye ekobulawayo
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 1360 laku 15460 kHz kwi-shortwave
Lanxa amalunga ebandla leZANU-PF ayehlala echothoza owayengumkhokheli weMDC umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila esithi ungumthengisi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uTsvangirai wayengumuntu omuhle njalo uthi uZulu weZimbabwe kumele alandele umzekeliso wempilo yakhe Umnangagwa ngokwakhe ungomunye weziphathamandla zeZANU-PF ezazihlala zichothoza uTsvangirai zimbiza ngamagama amavi. Kodwa embikweni wethu le namuhla enkundleni yeTwitter oqondane lesikhumbuzo sikamuyi esenzelwe emzini wakhe eBuyera izolo. Umongameli Mnangagwa uchaze uTsvangirai njengomuntu owayemanyanisa abantu njalo ethanda lelizwe lakhe. Ngokunjalo uthe uZulu weZimbabwe laye kumele asebenzelane ndawonye kungakhathalekile ukuthi umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe. Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDokotela Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi bathini njenge-MDC ngamazwi kaMnangagwa.
Odiwe silala ngolokuthi umnumzana uMnangagwa ngihleka lokuthi ngikholwe ukuthi nguye ngabe ebhale lokho njengoba ke watsho emalangeni adlulileyo ukuthi imbiko yaphuma kuTwitter ngegama lakhe yandi ukuba imbiko engaveli kuye akwazi ukuthi obhale uTwitter ngubani ngoba nxa sikhangele uMnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wathaya wabulala abantu wabaqeda du ngo-2008 ebathaya lokuthi uPresident uTsvangirai angabusilizwe etshontsha ukhetho elukhipha uPresident uTsvangirai. Siyakwazi njalo ukuthi nxa sikhuluma ngobandlululo umbandlululi omkhulu kakhulu kwele Zimbabwe nguye umnumzana uMnangagwa akhangela ukuthi uhulumende wakhe kathesi ugcwele ngobandlululo ugcwele ngabantu abavela kundawonye kathatha ngabantu abavela ilizwe lonke jikelele siyazi ukuthi kube ngundunankulu wodaba lwegugurawundi olwaqeda abantu besindebeleni lubaqebecethiswa nje khona ukuthi bangabantu besindebeleni ngakho kusuka kube zimi ukuthi sikhole nje ukuthi umuntu okhulumayo lapha angabe engumnumzana uMnangagwa ngoba uyazakala izenzo zakhe zansuku zonke
kumbe mhlawumbe usezisola ngalezo zenzo okhuluma ngazo yikho nje esekhuluma kuhle ngoba uTsvangirai
angiboni ukuthi angabe sezisola ngoba singakhangela enye yezinto ekhona pha ayikhulumileyo ngeyokuthi yena ukhuluma ngokuthi kube le dialogue kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisanayo ngalo khuluma ngedemocracy abe ngamabalism esingathi ibindlela umnumzana uFangiraya aphile ngayo impilo yakhe. Siyakwazi ukuthi kunjenje kathesi uPresident uChamisa ulokhu ephatheka ngokuthi afundise umnakwabo ukuthi ukuze ilizwe liqhubekele phambili kufanele kube nokukhulumisana phakathi kwalaba abatshontsha ukhetho laba abatshontshela ukhetho ukwenzela ukuthi umkhulumi welizwe ungani uyasukuma uqhubekele phambili. Siyazi ukuthi kholokhu umnakwabo uyakwala ngaseni isikhathi esikhuluma ngaso, ngakho-ke kungeke kube nguye ofakela umbiko ngendlela yokuthi izinto azenzayo kathesi nezinto asazenzayo empilweni yakhe ziyehlukene lalokhu azwakala ekutsho kulombiko ophuma kuTwitter.
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo silomhlabeleli womdumo wegospel uNkosazana Lorraine Maplanka Stout. Sihlabele ezokholo namhla. ULorraine nguye wahlabela ingoma engidlale kuhlelo lwethu labatsha ngeviki edluleyo, yona ingaphansi kwesihloko esithi Bekezela. Singakahambi kude wothi siphinde leyo ngoma ngilishaye ngamafishane. Nangu uNkosazana Lorraine Maplanka Stout uthi noma kunzima bekezela. Ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha, siswa munjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga ukuthi ukhulumela.
Hayi, hayi, thina siyathaba ukuba lawe kuhlelo. Bekezela, awusitshele okuningi mayelana ngale ngoma yakho.
Ingoma le ethi Bekezela yingoma ekhuluma ngokuqiniselo, ngokuthi nika umuntu ithemba, ukuthi ungalahli ithemba noma kwenze njani.
Kuyini okwenza ukuthi uve lesifiso sokuhlabela umdumo wegospel?
Okwenza abe lesifiso sokuhlabela lo mculo ukuthi isipho lesingasiphiwa nguJehova. So ngabona ukuthi indlela engingambonga ngayo ukuthi ngihlabele ingoma ezikhuluma ngayo, le ngoma ezikhuluma ngokukhulubana.
Uyazi ule ingoma eke yahlupha emphakathini uthi makadunyiswe. Awusitshele ngamafishane mayelana ngale ngoma.
Okay, so le ngoma like ngesikhathi ngiyibhala and ngamphika landilingisa ukudla kwanthambama. Mina ingoma ngiyifikela ngendlela ezithiyeneyo. Kwezinye isikhathi ngiyabe ngingacabangi la ngakho nje mphonge uqale ukuba le ngoma ehlabela ekhanda. So le kahle ngathatha ifoni ngarekhoda i-voice note yokuthi ngingakhohlwa ithini yangikhona. And kwakuyikhona lokho kuphela engangikutholile ukuthi makathenise jezile. And then ngabe sengitshela umngani onguye uproducer wami esenza nomngani wakhe othiwa nguSam Siyela. So ngabe ngimtshela ngengoma le and ngiye ngayigqokisayo konke lokho okunye labele kuzwa like ukuthi uphakeme uNkosi. And then lalaphana ukuthi makathenise uyinwele.
Sikuzwile uqalile vele ngempela ukuhlabela, qhubekela phambili. Ngicela ukuthi uhlabele ingoma at least ngamafishane ukuthi abalali labo bayizwe ingoma le bayithande ngempela.
Ifi uphakeme uyinkosi Yezu siyakubabaza makathenyesu Jesulo umuse.
Yes, this one. Yes, to Abayashu, you have a voice of an angel.
Wow, yabona.
So, sikhubekele phambili ngodaba lokhona egodweni. Ngibone ukuthi ugcina ukhishi idlalade ngomnyaka ka-2016 lona elingaphansi kwesihloko esithi Chronicles of a Worshipper. Usapheke elinye idlalade nani?
Idlalade elithe selisebenza ukuthi idlalade liphume lonyaka. kule ini project esayile kodaya futhi kule qembu elithiwa i-Women of Valor esiliranayo nomngane kanye le qembu lamadoda elithiwa i-Dynamis Men. So sikhangelela ukuthi la iproject yona le iphume this year.
Ngiyakuzwa kahle Lorraine, kodwa isikhathi asisavumi. Qhiba uhlelo utshela uZulu ukuthi abafisa ukuthenga iy'ngoma zakho kumele bayephi.
Okay, bangazithola ku-iTunes la ku-CD Baby, ikhona futhi ku-website yami. I-website yangkhona ithiwa www.lorrainemaplankas.com.
Nangu Lorraine Maplankas.com, ongumhlabeleli womdumo we-gospel. Siyabonga ngokungena kuhlelo sisi wami, sibonga wena.
Ngiyabonga ukungicabanga.
Msakazo omuhle, silukugqiba lapho uhlelo. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMike3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo C-Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba ezitshiyeneyo eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9. Isikhathi 2 kuwanele kwalamhla. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Bye-bye.
Siyabonga Mike. Okwamanje siye ku-Gibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Singanamasiko
wenziwe manje
lobaba mkhulu babelobola.
Njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo, kubekela phambili sixoxa ngodaba lothando. Lapha sikhuluma ngabantu abathandana komisendaweni ekhatshana liyomunye. Sikubeka silo nkosazana noMalanga Bhebhe lo mnumzana Volta Moyo. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Le indlela esikhona yalezinsuku, ye singaza ke sivalekele bathi indlela zakhona laba abatsha. Bathi mina hayi angincomi kangako, ukuthi iphathelane lokuthi inenginengi imitshado yakhona icina ifika khona pho ukuthi hayi lo muntu uvele aze angivume, engivuma ebona ipicture yami, kutsho ukuthi ayisimi ngedwa. Uthole sekule nkulumo ezinjalo laba bantu sebethe zibonke, noba kungayisiyo yonke imitshado enjalo ecina isiba liphutha. But abantu kumele babonane, bazane. Mhlawumbe uzuwazi lesihlobo zakhe ezinye labangani bakhe abanye lokuthi uyenzani empilweni, then libe selivumelana ukuthi selingahlala lonke.
Yes, yabona khonoko ke Mabhebhe ukuthi lina lapha kuWhatsapp. So uba umuntu waWhatsApp sokuyizo. Kwenziwa kuyini ukuthi kube njalo?
Obaba balezi nsuku njengoba umoyo esitho, abaselathi sikuneke. Angeke abe lokho kulandelela njengalokho ababekwenza kudala. Uyabona? Khathesi impilo sesiyiphila siyile yamuntu wakhona uyakukhombisa, ungavungathi awuzwakali, udlulela phambili. Ikanti kudala waye kubuyelela, akubuyelele njengoba babe sitsho nje. Khathesi wena ungafuna ukuthi uzobe lokho kubuyelela, ekubuyelela, uyabe sedlulile, sedlulele phambili. Ubusuthola ukuthi phambili kukhona abanjani abangeke bethathe isikhathi njengawe. Kwesinye isikhathi ugcina usuluza umuntu okade lingahlala phansi ngoba wena usafuna ukuthi umuntu ayenze isidala ukuthi athathe isikhathi sakhe. Abaselaso isineke sakhona labo ba.
Kuyahlupha ke lokho moya. Isineke phela lapho.
But yonke into enhle kumele uyenzele isineke. Ngoba nxa unga into yonke ongayenza ujahile kaninginengi ayiphumi kahle. Isineke yiso esenza umuntu aqonde ukubona ukuthi le into lakathesi ngizimisele ukuthi ngiyayenza. Yebo ngiyazwisisa ukukhuluma kukaMabhebhe, omama ngobuningi abayikho emhlabeni sebesesaba ukuthi ngabe lokho ngisithi lelale ngizasala ngisegcikeni ngingela muntu. Mhlawumbe yikho sebevuma masinya ukuthi loba ngefoni nje khonapho ulingathi liwhatsappa ayenze iwhatsapp ingene kuwe ngemisteki libe selibonana amapicture kuhle kuvunywe khonapho. Hayi singaza ke sikwale indlela yakhona, but bekumele kudinge lokuthi loba kunjalo umuntu ngcono abe lesineke. Lawo uyaleya le Mabhebhe ungapho ukuthi la ngalelo hayi yebo sengikuboni la sekungusithi dali
anti uyabona ngikhonapho.
Abalezi nsuku baba umoyo, kudala ubethi noma umfana uyala ukuya ecansini azithaya isifuba ukuthi uthole umuntu ongeke nje avela aye ecansini naye nakanjani. Kodwa lezi nsuku lezi sesiphila kuzo, njengoba bengisitsho nje, wena uzoyala ukuya ecansini laye ubhuti adlulele phambili ayethola lo ozovuma khonapho, wena ususele unjalo ukhamisile. Yabona into yakhona?
kwalapho ke lapho ngani kule ndaba khona kodwa ke isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye vala amafitshane baba moya
mina nami kubobaba ngithi lani bekezelani libe lesineke akufanane lokwakudala ukuthi umuntu lathi ngendlela elifuna sibe yiyona ukuthi umama lo lapho kusasa ngizigqaje ngaye ungilinde akungenzelami ngizizwe ukuthi uyangifuna ungifuna okwempilo okwesikhathi eside kungabi ngokwakhonapho khonapho ngoba labo yibo abasethusayo abasenza ukuthi sigcine sesibakhomba khonapho noma kutshintshenwa amanumber selihle liqala ukuthandana ngoba kusekho lindawo laba baselasi sineke sokulinda
ngithathe leli thuba zulukandaba ukuthi mbonge unkosazana noMalanga Bhebhe ingcweti kwezamasiko esintu mbonge njalo lo baba uVolta Moyo ingcweti layo kwezamasiko esintu baba Moyo ungathini lokusasa
yebo
maBhebhe ungathini lokusasa mama
yebo ngiyakuzwa
yes bonga kakhulu ayike abadala bathi ongapheliyo kuyahlola nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo sonke ngeviki ezayo olivalise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukhiphe sithube lilale
kangele zinyezi siyawazi namasiko kangele manyama
siyabonga kibza ngokusethulela uhlelo lwamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisfanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
namhlanje mfuna sikhangele amahubo 95 kungamahubo awabhalwa inkosi uDavida uthi yena wozani phambi kobuso benkosi lilokubonga njalo asenzeni ukuhlabelela lehubo elimnandi kuye uNkulunkulu ngenxa yokuthi yena uNkulunkulu uyinkosi enkulu ungaphezulu wonke amakhosi labo uNkulunkulu bonke ngibona ngani isikhathi esiningi thina njengabantu kwimvelo yethu ukuthi kuba lula ukucela izinto kulokubonga ngananzelela ukuthi isikhathi esiningi nxa umuntu ephakathi kokudubeka umuntu elesidingo kulula kakhulu ukuthi adinge abanye abantu acele uncedo adinge abantu abancenge atshengisele ukuthi uphakathi kodubo olukhulu kakhulu beze bemncede abantu kodwa ukuphenduka umuntu ezobonga kuba yinto enzima kakhulu ebantwini abaningi ngiyakhumbula indaba uJesu aze aphilise abantu ababelobulephero ababelitshumi siyazi ukuthi iBhayibheli liyakhuluma ukuthi wathi kibo hambanini lizokusila bathe besendleleni bengayikhatshana laye babona sebesilile kodwa iBhayibheli lithi lona uyedwa kuphela phakathi kwalabo ababelobulephero owayengowesamariya owaphendukayo wazobonga uJesu uthe sembongile uJesu uJesu wasembuza ukuthi kanti labantu abanye aduhamba labo bangaphi na ngakho uNkulunkulu laye usikhangele abazalwane bami ukuthi isikhathi esiningi silezidingo eziningi sonke esilaleleyo kathesi abanye uyabudinga ukuthi uNkulunkulu izinto zamasihlangani abanye uyabudinga ukuthi uNkulunkulu ngicela uncedise abantu abami bebenje abanye siyabe sithandaza ukuthi uNkulunkulu ngabe ungathuthukisa ilizwe lakithi kodwa bemfundi sikhangele izinto esingabonga ngazo uNkulunkulu namhlanje okokuqala sonke silaleleyo lapha ukuthi siyaphila ngakho ungabonga uNkulunkulu ngempilo kumbe usesibhedlela kathesi kumbe usihlalele ngkhaya kumbe umuntu nje ozihambelayo unilalele kathesi uyaphila ngakho bonga uNkulunkulu ngokuthi uvuke ekuseni uyaphila uyangizwa kathe sinqa ngikhuluma yinto ongayibongela uNkulunkulu yena le bakhona abanenge abathe kuvuka engcenye kwenzakala umonakalo umuntu lo wasithiye wena uNkulunkulu ukuvumela ukuthi ubulaphi ubulokhu lapha emhlabeni bonga ngayo khokho lokho uNkulunkulu kulabo abalezimuli akulandaba lokuthi umntana akho kathe sunjani kumbe wenzani kumbe uyaphumelela kumbe ngaphumeleli kumbe kulodubo olunye olukhona ngaye kodwa khonokho ukuthi ulomntwana yinto ongayibongela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba ngilomntwana nami uzibani lozibani abaphilayo ngiyakubonga ngakho khonokho yinto enkulu kakhulu ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi abantwana bayisibusiso esivela kuye uNkulunkulu ngakho ke nxa ulabo isibusiso nxa ungalabo bonga uNkulunkulu ukuthi ukuphile ithuba lokuphila umbonge njalo ukuthi engxenye kulabanye abantwana abaletha empilweni yakho abavele bengaphuma ethunjini lakho kodwa sebengabantu bakho bonga uNkulunkulu ngabona lapho bonga uNkulunkulu ngezihlobo bonga uNkulunkulu ngebandla lapho okhonza khona ukuthi uNkulunkulu abantu abaningi bajayele ukuchothoza abafundisi ngaso sonke isikhathi kodwa uyakuthole yini isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngomfundisi wakho uNkulunkulu usiphe umfundisi onguye osifundisa ilizwi lakho ozinikelayo ukuthi asitshumayeze ngakho yinto ongayibonga uNkulunkulu ngayo
akuyiphethe mfundisi
ngizagqiba namhlanje ngokuthi ngokugcina ngokubonga baba sibongile ngokusinika leli thuba lokuba sikhulume ilizwi lakho lokulalela ilizwi lakho sibongile ngokuba siphilile kulabo abagulayo lokubuza abaphilisa ubathinte siyabonga baba ngokufeza yonke imisebenzi yakho egama likaJesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda sele temba libusisekile ngentshumayelo yanamuhla Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Dynamos 1 ZPC Kariba 0. Chicken into Manika Diamond 0. Chapungo 2 Mushowani Stars 1. Highlanders Boso Chilamoya 0 Kanda Wange 0 Kanda. Cape United 1 Harare City 0. Inkosi yami ingoma esiphiwa ngukazelinyama esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili amapolisa kobulawayo abophe abasakhulayo abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu party bazamiswa enkantolo kusasa Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.